Abesifazane eZimbabwe njengemhlabeni jikelele yibo abaqhubeka behlukunyezwa ngokubandlululwa lapho ithe yaswelakala inzalo emulini. Omunye wabesifazane oseleminyaka phose engamashumi amahlanu yokuzalwa njalo elemihlanu etshadile kodwa elokhu engakatholi ingane uthi yena nomkakhe bayathandana kodwa izihlobo zendoda lomphakathi lapho abahlala khona kuyibo abamthwalise nzima.
U-anti one of the days came to our house mesteji ngiyakuhambisa njani kodwa mina ngithe umlimo uyoyazi kuzasinikeza abantwana even ama-next door baphongukukhuluma lesi ngisimango kodwa mina I believe in God.
Umkakhe lumama laye ongathandanga ukubethwa ngegama uthi akalani lokukhulunywa ngumphakathi loba izihloko zakhe phezu kodaba lokuswela kwabo ingane.
Ngingumuntu othembele kuNkulunkulu ngakho ngazitshela ukuba konke kusemandleni akhe uNkulunkulu. Kungakho azange kube yinto engihluphayo ngoba ngiyazi ukuba sizofika isikhathi sokuba ngibe layo leyo ngane. Ngazitshela ukuba abakhulumayo kabakhulumi kodwa mina angisoze ngasho lutho kumkazi.
Bobabili bathi kabazange bangenwe ngumcabango wokubhoda kubosiyazi kanye lakumaprofita akulezi nsuku ukudinga imbangela yokuswela inzalo. Ingcwethi kwezempilakahle egxile emikhuhlaneni ehlasela abesifazane u-gynecologist uDr Gerald Mazire uthi udubo lokuswelakala kwenzalo lutholakala kowesifazane lowesilisa njalo kuningi okungabangela ukuba owesilisa loba owesifazane ehluleke ukuba lengane.
Ukuthina kwenhlanyelo kababa elungiswayo isikhathi sonke okungaba kubangela ukungahambi kuhle kwayo ethiwa system dysfunction ngesingisi ngokunye okwande ukuba lusidubo kokuba ukuba ngilutshwane loba ukuba iphazamiseke ukuthi kukhona okuyizimbayo ekuhambeni kwayo kumbe ekulungiseni kwayo ingalungiswa kuhle. Iyona inkinga enkulu ebantwini besilisa ukuba abesifazane bona inkinga enkulu ukuvaleka kwalawo mathubu kuthi abanye yibo abangenelisi ukuwalungisa lawo maqanda adingakalayo ethiwa i-ovulatory dysfunction.
Okuningi kwakhona uDr Mazire uthi kuyalungiseka nxa abantu bengaphanga bayedinga usizo esibhedlela. Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi emzini weBudiriro uthi okulusizi kuyikuba isintu laso singezelela ekuthini kuncindezelwe owesifazane lapho ithe yaswelakala inzalo ebantwini abatshadileyo.
Into ekhona yikuthi isintu sethu singathi siyancindezela abafazi bathi nxa umfazi engazalanga inkinga ikuye kodwa okuphuma weziningi yikuthi yena umfazi engayakwenda kwenye indoda utholakala esinomntwana kube sobala ukuthi hayi indoda yiye engathi le nkinga.
Indlela lesi sintu siluphatha ngayo lolu daba nxa kuthe kwatholakala ukuba owesilisa nguye olenkinga udubethi kungencindezela njalo owesifazane. Inhlolisiso enziwa ngabenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization iveza ukuba isilinganiso esiphakathi kwesiyisitshiyagalombili kusiya kwesilitshumi lambili ekhulwini sabatshadileyo emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuswela inzalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.